Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukarhulumente olwezimstats luthi ukugukudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigile yedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esazekhulunywa ku-social media lakwi-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZANU-PF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugukudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7%. Kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lekunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lo mnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uzananzelela ukuthi u-2025 kube lama-taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So i-inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama-taxis ezikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezikhi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Isikhi asikakwanisi ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezayisebenzisa ezaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar, intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry ayafala. So kugcwele ama speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona ku-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asivaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebe lama businesses lapho. So vanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebe khona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sekumele uze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babona ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala ecingweni khonapha e-Studio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2030. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga bezeveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthutha okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu esithwa ngabantu baka Mnangagwa ngabantu bakaZibani ngoba lo othwa nguZibani wangkhona uyave eqhathwe nguye baba uMnangagwa wavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo kumbeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni kumbe ngaphi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobe ZANU-PF like othenengama ongasomembe ZANU-PF kulebandla lakhe kuthiwa yiFees asebefuna ukuthatha ithuba lekungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulobulo okukhona kodwa kungiyo.
Ye kodwa siyabona baba Mthunza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma okunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka-2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume la ma-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Dr. Ntabo Nkomo Day ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-provinces njengabo ma-Thebeleni labo ma-Shonaland. Enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi ka-President Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise azayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo.
Yes.
Njalo ngakho lokho okufisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo. Kodwa because sokuyi resolution eyabandla leZANU-PF yenzwa ngo-2024 ekobulawayo. Abantu abaningi sebebandle ngakhona ukuthi iZANU-PF sidizayike lokho. Ngenxa yokuthi iZANU-PF ibandla vele libamba iZimbabwe. So kungani into etropical for indawo zonke. Otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama conversation ayenzakala kodwa ngama conversation around i constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha baba mntu bathi uMnangagwa sehlulekile ngcono ahambe ngibanenga kakhulu abakutsholo
uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe sehluleke esikhathi bani nxa bona bamvotela ngo-2023 ukuthi ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakomplainayo abantu abalesifiso sokulokhu bekiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandaniswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kuthi ukuthi sonke sihlulekile phela. Why likhethe ukuthi uzibani wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo. And ukuthi singathi ngumbono wamahovethu wonke angiboni njalo. Ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe.
Lo umnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubani laleZANU-PF umbone ngani Gibbs into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elile leadership efuna ukwenza ingqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sungani ngulola lo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba songani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZANU-PF nxa ukhuluma labo bathi hayi bona babambeni akulabantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana lenkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho. Laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba lalo eZimbabwe. Ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni. Sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikuwe lokhana kobuduna. Ukuthi ubuduna kuye ngafa uthathwa ngumntanami, umntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukadaye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution. Ma kuyi-two term, ma kuyi-one term. Angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uye phambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo. Kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlandu ukusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abathwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyani impi eliwa eDRC icho okune sizwile ke njalo la lapha umongameli welizwe ubaba uyemasenanga kwesitena isadikiza ngenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasosha ayisadikela khona ngasho kodwa ke osukuliqiniswa ukuthi impilo yana nxa isadik singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele. Usitsho ukuthi njengamazwe esadik nxa sebengene kuleyani impi vele sithi kuhle ukudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe azisihambe siyengena kuleyani impi okuliqiniswa ukuthi i-ikonomi liza kwehla usithi ukuthi nga economy sehla kuyisa abantu besadiki kulawo mazwe azangena kuleyanimbi izabo yafuthi iqhubeka isibanzi modlo lokho ikhokhona.
Nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho, lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amaningi aseSadic?
Osokukhona engakutsho ukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadic abathungamela amazwe eSadic sofanele babaye bazinuke amakhwapha. Singananzelela ukuthi khanya kuba lokuchokozela kwenzakalayo, singakhohlwa ukuthi kwenzakale eNamibia kwachokozela kwathula, kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela, sokungenela eDRC. Kukhona esingakubambi kuhle njengabantu, ikakhulu imbona yasesibambo nje bona ngathi umthetho leyi elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitutionasi ilandeli kahle, siyafuna ukuthi siyibhendise. Okwesibili, mbona ngathi ukuthi kungahloniphi amalungelo abantu. Nxa ungahloniphi amalungelo abantu, abantu bangafika kusibanga sokuthi bantu bangayisifayi kubi ekulezi eziyani.
Lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazwe njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU. Sisenjalo ukubana umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel, abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamuhla umkambo wemali bulokhu uveza impawu zokungahlaliseki, kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika, umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye-technology is ever evolving and itshintsha day by day, and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge-DeepSeek lawa abuyileyo a-revolutionize i-industry yakhona. Okuqakathekileyo yikuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama-older chips, about 2,000 of them, compared labo-NVIDIA ababesebenzisa 16,000. And ama-chips angkhona were older semiconductors. So khonapho hhayi ungantwa sebebuye batshintsha the whole game AI, and ikathesi i-NVIDIA has to come back and respond to something like this. Ngoba kukhuluma ukuthi i-AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think bayotebe besebenzise close to $1 trillion to make sure ukuthi ama database angkhona can handle all the information lama algorithms. So this is a very very innovating and exciting time ngoba kathesi the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese abuye le DeepSeek sizabona la ukuthi ama Indians azazamani and siyakwazi ukuthi ama Russians lama Ukrainians lawo nganti baya computer ku lesi sigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years they'd kind of just relaxed ukuthi there was nobody who had the technological power or prowess yokusebenzisa the algorithms like they did. But kathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufinda out ukuthi ama operating cost, data, research, lalani, kwakumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But kathesi, it's exciting news, and we know ukuthi ama companies lawa njengo Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Muringai ulandela okwenzakalayo eMelika. Ubexoxa lo ntungameli inkomo eStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amapholisa kobulawayo asemanyene labazali ugatshalwe zemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi egodini lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabachalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi njengu. So siyaqhuqhuzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abanengi bayasebona bekhisana khona ba and then abanye bangibona basuka lapha bafika lapha ngathi abantu abadada bese ekhathi bolthole ekhathi lemoto esiphathi kusa bezama ukuthi abantu wona bahambe sesema sembusa uzi isize eziningi ezinjengalaba la bagangile bona uthola begade imota engaka so kana mabhuku kwantabo kakhulu. Bathela mabhuku kwantabo. Bangakati bekwantabo bagada kusithi emuva bengu-10. Bahamba bekhulu amaphindi. Bekudala nabantu abantu.
Othengisa egodini rank, umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Sizwa liqinisa kanjani ke kusona. Singananzelela ensukwini ezedlulileyo sikulo mama obe wabona emondolozi esithi uyenza into enhle ukorrektha abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendulile ukuthi mama ufakelani la abantwana abazobapha isandla abantwana beganga siyabathola phandle babhema imbanje basitabhoni omunye ngifuna ufake impama uthi uyakudisciplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyabotha suthola kulensala futhi sibadisciplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sithi abathayi because right now as she's talking and balalela ukuthi sithi singathayi. So umntwana uzathayi. Abakhuzeyi. And lokuthi ukuba ngothwala amajazi. Angalanda kwana ngothwala. Mr. Prince sithi sileyi. Abathengi lapho.
Udokotela wengqondo, uDokotela Jacqueline Nkomo, uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipinotisa bongothi they are so experimental with everything. We've heard of kids making amatrax using amapampers, making amatrax using amachalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Njona njani bakithi. Hayi, lokho ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwi akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi government lo wakithi lo. Vele sewazijela ukuthi uye uyeza umathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayijonja and bayazi ukuthi ubani abajonjayo but constitution ayisebenzi kulabo bantu. Bangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi bejonja imali zombuso. Bezenza ezabo kumele ukuthi constitution isebenze manje siyabona ukuthi constitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi ile nje yokuqili yokuzenzela so akunzima ngakithi kunzima empeleni bonke laba nama sanctions ngathi uDonald Trump akafaka ama sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo bakhalela nje ukufidwa ngathi izingane encane sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye so ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke especially kwelakithi aqale ngalo lele lakithi labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7 yebo linjani lapho ekukhona. Hayi siyabulisa sijabula ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndaba ezikhiphayo. Awu ngingusikithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Olwevalelisayo yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo